Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo we Reserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola akuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kulento engabambe ngakuhle kwezomnotho welizwe. Ngobuhlupho ngabona imali sisiwa uhlonze insuku zonke. Kusegcina futhi ukuthi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu. Ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali luzamandla kutsho ukuthi intengo yempahla lama-services iyakhwela. Ngezinye indlela kutsho ukuthi vele okuphila eZimbabwe sokudula. Lokho ufuna ukwenzani ngoba abakuyiwo abarana amabhizimusi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola eMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuyiguqulela ngapha kweyakithi eZimbabwe kuba nzima ngoba yena lesizwa iyi-380 okwale iviki yebo kambe yekhona kodwa ngase siya sibili phansi ke ku ground ku market ayishiye sebenzayo kusebenza ilay rate umkambo wobunyama esithi na black market rate yesebenzayo and esikhuluma kanje kathesi isikhona between 450 kusiya ku 500 idwala emelika elilodwa lesisho ukuthi sofala lolithenge 450 kuma 500 so akumahalisela ngaso kungapha futhi Reserve Bank siba lento efana nawo kuyatshengisa ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ayisenzima so ke leli dola selehluleke ukubana lizimele so kusegcina uhulumende kufanele decide ukuthi hayi akalibeke iceleni engxenye akacaba ngenye indlela
Siyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungela mbadalo yeduty Ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zithula kangaka eZimbabwe
Iqinisweni ukuthi abantu beZimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe baye kuya lezo mpahla abantu abalutshana kakhulu futhi bona abo bantu ababuyela lezo mpahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona lezo mpahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu endenxa sebezithengisa futhi sebesebenzisa enale irate esikhuluma ngayo enale black market eyokuthi idola emelike yodwa isithanga nge 500 kusithi ukuthi lanxa sekuyela zompahla ukuthi abantu bazithenga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlula isileyo kukanti injongo bekuthi kuncediswe njalo futhi phezu kwalokho akuncedi kakhulu ilizwe leZimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithatha impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambadalo ngezinye indlela usubulala amakhampani eZimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducayo ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zeZimbabwe ezila ma-price aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy elizwe ifile so ukuthi amakhampani ayatshone siya phansi kuzathi ukuthi abantu beZimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye ngoba amakhampani engeke abagcina esenanzela ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle so yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo ayincedi kakhulu abantu inceda abantu abalitshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebebulala abantu ngama-price ayesabekayo so kusegcekeni ukuthi ezomnotho weZimbabwe kathesi hhayi sezifile sibuloke ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zokufanele avume ukuthi into le isiyalile and okungenzakala nje abantu behlala besitsho ukuthi hhayi impendulo kathesi ukuthi ke sifake ibhondi le yeZimbabwe eceleni sisebenzise yona nale imali yemzini idola lemelika okwesikhathi esithile kwenzela ukuthi atleast senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathesi umumo hayi mubi kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha eZimbabwe nxa uyiqathanisa yemelika iphela amandla nsuku zonke so lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu beZimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho abantu bezehluleka ukuthi bahambe landana ezikolo abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo abantu bezehluleka ukuthi bathenge imithi nje ukuthi baziphathe nxa begula so lohlupho lonke lolohlala abantu beZimbabwe kodwa uhulumende ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele kodwa kumangalisi ngoba uhulumende weZimbabwe wakathi eseqinisweni uhulumende weZANU-PF asela mpendulo ngama-challenge abantu abahlangana lawo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obet Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu beMandebeleni labeMidlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu beMathebelelendi ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
I-Peace iyamangala ngamazwi kababa u-Obet Mpofu uma ephonga ukukhuluma eklamasa esithi ukuvusa amanxeba egukura hundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga? Sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala, ngoba phela siyamazi obhedi impofu ngesikhathi segukura hundi wayevele sekuzana uPF. Ngo-1985 waba yi-candidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ede ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igukura hundi. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ungumbono Vice President uChiwenga okhulumesazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegukura hundi. Thina bepisti lokhu sicubungula, sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu, abantu abangaqala abanye abantu. Ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu u-Obhedi gazi khulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana uPhefu ababona ngani igukura hundi yayiyinto eyokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njengepisti amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hhayi emaNdebeleni kodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanta ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lwegukura hundi, iPost Independent Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli se-CCC. Sokwedlule iviki, umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla le-CCC lithi uthunjwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga le-ZANU-PF. Le yinto engamukelwa ngabe-CCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi, ubufakazi obugcweleyo njalo buqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala, akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani, umuntu lo wanyamalaliswa yini, kuyini okwenzakalayo la kono kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayithandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa. Kusho ukuthi ngezindlela asinikele amapolisa ithuba eligcwelele ukuthi baphenye kuhle bephume lempumela eqondileyo. Andubana abazombangazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume. Kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko. Basitshengisile Olinda Masarira. Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo. Bakhulumile even u-Reverend Sibanda Kafihli, u-Reverend Angleton Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Injongo kuyikungcolisa uhulumende, uhulumende we-ZANU-PF. Ngezindlela kuyabe kusenzwa iopposition isebenza lesinyi sanda sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke konkwana kusenziwa ngokunjalo kathesi ke asithintile amapolice ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omeli uyenziwe umeli uyenziwa amapolice ukuthi kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo blessings ali okungaba ingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale lo blessings ali
yebo uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu ngoba sikhuluma nje kuloyitayitsa mara oseleminyaka leminyaka wanyamalala kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi lo hulumende akatsho lutho.
Udaba lukayitayitsa mara ludaba oludala babankomo asifuni kube siloku sizwisa ubuhlungu izimuli eziyizo ezayehlelwa ngumonakalo lo ongaka kodwa ke okukhona yikuthi udaba lukayitayitsa mara lwenzakala kuhulumende kamgabe ngesikhathi lesane sadlulayo ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babenempendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo itayitsa mara kunyamalala kwakhe ngesikhathi seneso sabomgabe lesane sadlulayo ukuthi kwenzakalani ngayo itayitsa mara lokuthi kwaxwayisisa amapolisa batholani ngakho konoko yibo bamele belethe impendulo ukuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akusekho konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa laba kwenziwa izinto kuhle kodwa uLinda Masarira sebesibonisile phambilini labo angle labo Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okade kusenziwa khona okade kusenziwa angani kuthiwa abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC ade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lani basitshelile olinde ukuthi hayi into zangabomo leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho-ke nxa kula bantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi kade kusenziwani njalo kusenzelwani so kubuya njalo kusikhulule ukuthi kutho ukuthi okunye kwakhona kulokhu kuganga kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe bona bacatshiwe ukuthi ulapha sebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona abanye bakhona kwathiwa babese-American Embassy befihliwe e-American Embassy so konke konoku kulokhu kuganga phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende kodwa ke eqinisweni lokhu indaba kaZamara yindaba endala endaba ukuthi ngaleso sikhathi laba kwayenzakala ngakhona isikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi eZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. iChronicle ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibone Studio 7, salibonani. Hayi, siyaphila lapha eCape Town. Hayi, sicela amandla ngapha eCape Town, abantu bayoyika, bayesaba abantu, kodwa bathembanga. Besaba umnangako, wathi umnangako uyatshaya, wathi umnangako uyatshaya ngobhuti wakhe. So hayi, sicela amandla, libakhuthaze, lithumele abantu abalezibindi lapha eCape Town, simbalwa abafuna ukujoyina. Nyabasabazanga ukubaqoqa nami ngapha eCape Town. Sabanga ukubaqoqa sebavula amakhanda ukuthi bebone ukuthi sasa siyaphi bengahlala egangeni. Abanye bayazwisisa abanye baseyesaba amaNdebele namaShona kodwa kuyafana nje baseyesaba konke. Ngizama ukukhuluma nabo abanye ngesiShona hayi abanye bayavuma abanye bayesaba bahlo. ngicela ingcedise ke nami ngapha eCape Town. Mali khona elibaziyo nani faka nje message emafoni nawo nani. Ngicela ukwazi bevuleke izingqondo. Siyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 ibenyelwa ngonyathi lapha eGwanda. Mfuna ukuphendula lo babo eMRP. Obekhuluma ngokuthi he uSisi kumbuchamisa sebethu abantu beshoneni emathebelelende bahamba amabhasi bese thwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha esindebeleni. Hayi 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 mhlobo ekhaya ulahlekile kakhulu ethi nguqondise kancane. iSisi asiyo eqhasha emabhodara uyayibona iBridge Border Post lane akusiyiSisi eqhasha mtakaba kulabantu abaqhathayo ende futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe is zanu PF akusisisi isisisi ayilandi bantu ibathwala ngamabhasi baletha kobulawayo kumbe ngaphe Gwanda kumbe yonke indawo kubo Western Cape kumbe kobo Bethe Bridge ngwane hayi akuthwala bantu umuntu uyazizela ngokwakhe njalo asikuthi isisisi ilesandle kuqhashweni kwabantu abangasibo besindebeleni hayi khona lapho ethi siqondisane mtaka baba lingathi madoda lizama amavoti libesebenzama ngokugxeka ibandla libona lingazathi le strong isisisi noma lingaze likhulume kabi bafowethu isisisi thina singabantu besintwini lati singamandebele kodwa asiboni emarapiena le ibandla elingasilethele inguquko never asiboni so zamani ukuthi lidinge enye indlela ukuthi liconsult abantu lokuthi likhulume ngayo ebantwini hayi ukuthi likhulume ngokuthi isisisi yenza ukuthi hayi into ezimbali.
Sanibonani ku Studio 7. Mina ntanda ukuphawula le ndaba ka president akhuluma kube ngayo ngama Americans lama British lapho zimotshela isikhathi uzimotshela isikhathi ngaze ebe yasekela ama Russian akhe lawo ama Russian akhe lama China akhe la asoze afa ncedile izwe leZimbabwe yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ubonge kakhulu ngama British obafaka esikhundleni ngesikhathi legenkulu umongameli uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo into kumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi ama British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe yiyo afaka iZanu PF yiyo afaka bona umnanagwa lawo engajone ezihlupha nje kuphela utshone ekhuluma kubi ngama British ngathi ngathi osala ukuthi yena kabuyele kuphela ecolisa lama British hayi madoda lapha nasaphambanisa soso abuyanihlalisele nje kuhle zabona ilizwe liyaphumelela lehambe kuhle naloko utshone ezihlupha ama Russia lama eRussia lokho le kuzenini lama China lokho uzwe steady skathi futhi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona ukuthi abantu babo bazathi ngeminye iminyaka abantu babo bazathi tshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa amayinguye lama-Russian le-Russia khonoko kuzasihlupha khonoko futhi i-Russia iziqhesa ubhomba iZimbabwe.
Hayi bafowethu kanti lithatha abanjani Chris Gandhi Dungamini Nkomo lithatha abanjani bafowethu nami lingizweni bafowethu ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngandi nami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala ngomnankakho into engikufisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo sifungeniseni i-3C madoda sikhona ukusebenza sikhona ukubona ukuthi siyakuphi nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siyesebenzele zinekhaya ayiphume lento le yabonga akhuluma uThem Nkosi lana ePitoli usuke ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemadophe emadojeni ngajabula kakhulu mali ngamlinga ngifunda madoda emoyeni sengiyathenya la mamira hayi angifundwa abanye baphindwe thina hayi asifundwa indaba.
Sanibonani bantu bakithi lonke ku Studio 7 ngiyalibingelela lonke amagumba manomhlaba ngiyalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi acabangi okufana naye aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana ekhulumisane nje ukuze sithi sisiyekhethweni lolu sithole mpela mbijana bengahlangana njengabahlangana ngakho bekukhulume bekuvumelane abantu bakithi esindebele nabo abavamisanga ukuba lenkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana ngaphandle nxa kuyikuthi uyabe khona usesetshenziswa kumbe izandla
Loko bekunganceda mpela isizwe sakithi esemandebeleni ngesikamthakazi. Kodwa masingaboni ngiselinye sihamba sehlukene. Akunalapho esizayo khona. Njalo uyabona nje lelo khuzeni ukuthi akuyaqunywa ama-consequences lawa ukuthi vele bazama khona ukuthi singabi lakho esilakho. So but ukuhlangana kungasisiza okhulumayo uMike Spanda.
Siyabingelela kumthwakazi omuhle kustudio 7. Sibingelele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi zeZimbabwe. Okhulumayo kungusimphiwe wakwaZulu olapha kwele South Africa ngokubuya ukuya eCholotho esephelela u-Ward 7 ngaphansi kwenduna uSiphosho. Hayi, siyazizwa izindaba lembono yabantu impela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame, kodwa mbono etshiyeneyo futhi ehlukumezayo ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu. Ke ngiphosa amazwi kwabake Mthwakazi kakhulu abathi Republic Mthwakazi MRP. Sibuya khona eCholotho, sizalwa khona, sihluphekile, siyayazi iCholotho legugurawunde, siyazi impela ukuthi sisuka njani. Njalo asikho ukuthi siyayigxeka Mthwakazi, siyithanda ukufa, kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana. Abantu abazama, asitsho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo, labo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo. Kodwa eqinisweni elihle bakithi, ake sixhaseni i-CCC, ake sixhaseni uChamisa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlasele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube lemikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade belekusansa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. kusolwa isiphathamandla sezano PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugura hundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.